yikukhothisana lokho ncakwe ukuthi kukhona ocabanga ukuthi iy'nhambo zikapresident uMnangagwa zikhona ezingakukhipha ngoba baziyo ngenhlelo langokwenziwa kwezivumelwano phakathi kwamazwe bayazi ukuthi nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo upresident wangkhona ekhanya ecela kakhulu edubekile izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elamandla elingancenyiyo nxa upresident welizwe ehamba ethwele ibhakede esithi kudinga uncedo wande ukuphenduka ethwele inyosi ezilumayo ezingenalo uluju yikho lokho okuzenzakala lokhu sekwenzakala emazweni amaningi kakhulu abo-Sierra Leone Guinea labo-Liberia amazwe afanana abe labo hulumende ikakhulu abalamabutho phakathi abasuke bagijima basabalala umhlaba wonke bethengisa amazwe abo bethengisa le mpahla yelizwe yikho lokhu okwenziwa ngupresident Mnangagwa angithi ngiyabona ukuthi ungakhangela izivumelwano zabo zonke azikho izivumelwano isivumelwano esithi inkampani yeZimbabwe iza kuyathengisa okuthize kwele China kubiza kwenza okuthize kwele China kuthiwa amankampani eChina yo azabuya kweZimbabwe nxa amankampani esiya kwelinye ilizwe alanda ukuyahuquluza athi ukuyalinothisa yikho lokho kufanele sikunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bavalwa amehlo lisabale lilanga likhangele upresident Mnangagwa udlalisa imali ngokuya eChina njalo esuka khona lizabe sesilahle omunye umnotho kakhulu ngezivumelwano zakhe lezi ezingayindawo
bathi ukuhlupheka ngamanyala dokotela Sibanda mhlawumbe uMnangagwa secina evuma yonke into ethatha yonke into nje ngoba ezama nje ukuthi umnotho weZimbabwe uvuke
utsho kahle ubuyanga ngamanyala njalo ubuyanga bulandela obunye angazame kanjani upresident Mnangagwa mhlawumbe akenzanga ifundo ezincanyazanyana ezekuqaleni ezomkhono muntu umkhonomi wakhiwa njani umkhonomi kawaze wakhiwa ngokucina lokugijimela kwamanye amazwe